lodaba lobuhlungu kakhulu tingamile. Lobuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngiphila ibhora nabantu beZimbabwe. Bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba lobuhlungu bekhangelele ukuthi babukele i-Algeria namanye ama-World Cup qualifiers. Khonapha koBulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months sizadlala lobani ngaphi eZimbabwe. Sonxa kathesi sebesithi bona sokwaliwe yikhafu yona i-DF yake yakhonze ngayikhothafu kodwa bonke bakubukela bathula yakhonze ngayikhafu kwathi walungisani landalale khothafu yakhuluma lungisani landalala but abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokho bekhangelele wona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhuka la nxa abantu sebenze so kungakhothi ukuthi kathesi lapha kubona uvemba la ama-maitorias amankazana phela ayenziwe i-walkover e-stadium yethu e-National Stadium e-Harare i-walkover sikhona into zonke lezingasikhangela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela kumele umuntu aphuma meceleni athi sehlulekile avume nje khonokho kuphela.
Manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lo mdlalo siyadlalelwa khona le e-Algeria
i-sixth yikhafu kayitshintshe ukuthi kathesi siyaqala i-Algeria siya ngaphi kuthiwa yi-Mexican. Kathesi okumele bakhangele ilizwe mina ukubona kwami nxabehlakaniphile bayekele nje ithona bemotha isikhathi babagijima e-South Africa bayecela i-stadium khona e-Johannesburg bathola i-stadium sokudlalela kungenxa yami ngisithi i-Johannesburg ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngalo e-South Africa abanye nxabevela emazweni abagadi lokhu okuthiwa ngama-connecting flight bahle basikele khonaphana badlali babuye.
Kube sokusitshoni-ke lokho kuzulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni aye kuthaza abafana kubana banqobe.
Mina ngokwami ngenxa yothanda umuntu yothola ngiyaxolisa kubantu beZimbabwe ukuthi lokhu akukuhlanga noma sekuphele bona ngazi ukuthi ixolo labo luzwakayo luthi khumbula phela ukuthi kwathi ngama-Mighty Warriors baxolisa khathesi baxola besithini abangeke bavinye ngokuthi amakhansili local government abe-National Stadium bayehlulekele ukulungisa bona bebengathi bengazange bahambe bayecela lakuminist of sport laku-SRC lakuma-local authority ukuthi sibone yona ithimu evelela khona ngale kuzithi siyafika sibile blasikutani izithi lokhu kwathiwa kulungiswa bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi hayi sokuright bona baqale bazibona kule nto lo kuthiwa yi-first instance board ekhangela ama-stadium etawe eZimbabwe isizini uma ingakaqali yonani i-first instance board yabatshela kudala ukuthi ama-stadium ethu wonke karayitaba but kumbe niyibuqholo kumbe niyiwudelela abantu bona abanikazi bebhola angikuzwisisi angazi ukuthi ixolo lwabo luzangaphi kathesi akumelanga bakhombele omunye umuntu kumele bona bazikhombele ngokuthatha isivalo bavale ngemva bahambe batshiyele abanye abenelisho ukwenza lokho.
Umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle ukhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando?
Umlando ngowekhansili. Ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambi ukuyabatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA i-standard yebhola imele ibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungazela thina ey'stadium zonke sezishaya i-council iyathatha okuthiwa yi-20% kumali yonke i-collective ground so labo ngabanye phela abaningazi estadium